So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukani ndaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 20 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulo muntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani o-Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako.
Kukanti njengoba ngitshilo uPaul le-Victoria Falls ngolokuvakatshelwa, hatshi ama-industry.
Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele.
Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelela imali yena engasingezelelanga.
Abantu besigaba semaNdebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto.
Kukhokheli bonke abalapha, ngibonile uMadam Kupe.
Zonke lezi ndaba zwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID osekukhweze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani o-Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba lindawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe-Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi Victoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungola ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo owe Victoria Falls ethiwa yi-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi i-Special Economic Zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezathekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona i-Victoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondane le industry. Ha, akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshoni ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo we-Victoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babeseteswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama okungekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywayo la yiwo labana bavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe, singathi khona ama-external stock, ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange le ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe, ukuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphunyiswa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abo kuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul Victoria Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona ngasuthi kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje babevele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikhade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelela imali yena ingasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku-$12,000. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, asisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlulisa isikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiyebesemsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengamabalisi. So thinya, we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum. Or else uthi uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, not ukushona siyethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asiladaba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona siyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-$520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esiba representayo, kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomunyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye-about nearly a billion. imali ye ya kwanzi ukwalisa babalizi, the whole year, including ama bonus. So, asiso zisi vume anything less than $520 asiso zisi kufume. So, uguchona siye tu selo akungeti ngaluto, akusisi ngaluto, siya shalila ezinjini. We are more than 120,000. Ababali saba nyeko M7 katesi. So, ukulumene ngaye na yefunu kusikocha, kunono asikochi M7. And that will be a national crisis. So, the best way forward, ukulumene kumele asingeje ntina. Sikulumisa na inlai, njengi nchanga niso, ushe, sikwansi ukeda, I problem esilai ku education crisis. Not uguchona siye tu selo, it doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni eArtus ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane. Wesigaba semandebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wabasungula ibandla leMDC ngempelasonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
ufuna ukuzehlisa Kuko keli wonke abalapha ngibonile Madam Kupe. Thank you abangoma for making me meet Madam Kupe a long, long time. That is abangoma always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Babala Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Nguyen, Baba Uwaba Coulthard, Indoda Lekaya, David Coulthard, Lord
Lao ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla leMDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla, kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungela manzi. Abantwana bangkhona laba enelisi ukuthi bengawuya kungela manzi. Okugeza bengakahambi esikolo, okuwatsha ama-uniforms abo, okusebenzisa nxa bekhona ngale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama-boards amathathu asebenzayo asupply I main camp airport ledate. So lo bukhulu lo population ekhona kathesi 3 boroughs against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama boroughs ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engcenye ufike ku 7 boroughs or at least 10 okwakathesi amabhozi asenza they are just three kaya ayenelisi ukukhuluma ukuthi indawo zona lezi engisigambileyo zive sikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphathamandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sihlala sikhulumisana layo, sihlala sisebenza layo. Bayapromisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona le iproblem yamanzi ukuthi bayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe isiyikhulile njengeedete main camp airport. Indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu, ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkhulu okungakanani, but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line. Okwakathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete, njalo baye befuna amanzi amaningi, but bayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, the travel coming to Dete bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi wokuswelakala kwamanzi. Bayabuya sibili Harare Bulawayo, bayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengabuya bebone ukuthi amabhoz lawa ayayengezelelwa. Yikho ingakusho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlabe Zulu, ngiyabonga Gande.
Umnumzana Stanley Dorima ngukhansila weDete ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Dube weMbundane sebhabhu eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba yeTread Gold. Kubikwa bese kucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilani Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. I-ZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleli, iZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngwe-MDC or ongezanu-PF. But as long as lowo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa lwesihlala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umeda ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limbona into yenzene eBulawayo, wagcwalisa amashona kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nangankubonile wagcwalisa amashona endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange semzamo uchamisa sesemzamo lesimfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe, mina kube ngilayo inamba kaMakhuphe angazi ngayithola Studio 7, ngikhulume naye uMbosidade ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Nibonani bantu bakithi linjani? Ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqali beloko ethi ma-election. Bengathi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election. ngoba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutaba uyile abawinanga bona vele ka bawini kanti bavotelwa ngubani abantu behlupheka kangaka kube nga ubakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kuloko lo bebhizi bethi ma-election ama abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abadli lama-election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarova yonke into abantu abayenzayo bezizana uphefu izithuzi kuphela bengakhuluma igama elithi i-election. Ama-election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lanto yalibolile liyaphela lokhu ele jona lisiya phansi kodwa bazobhizi bethi i-election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabo bakhuluma ngokuthi bathengele abantu ukudla bethenge imithi ezibhedlela ehlisa kulokungcono kakhulu.
Salibonani ngibingelele ku-studio 7 sibingelela kakhulu umsakazi omuhle kangakho bantu bakithi. Hayi mina nceda ngiyazibongela shemo yazi kuyintokozo enkulu sihlangene Zimbabwe Botswana wase-South Africa singamaZimbabwe sonke yazi ku-studio 7 ndiyasihlanganisa sibe nyamanye sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane kodwa ke nanti udaba endithanda ukuhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi siphandla sikusijabulile siyacela sihluphekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emindeni yethu bantu bakithi ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kubonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinyikinya bezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani umuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi sokuphanga uba izidumo zilosithi i-president nangiyana ubani ubani ukhona bantu bakithi kakhulu nemasindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze mbone lidonsadonsa lisilwe embusweni siloko silalela amashoni esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona lutshwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekanitshwangela wadonsa luthamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa liyenziwa kanjalo maye donsa uthamisa esikhoneni emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi maye ubuya lo muntu sephusha ukuthozani kubefakale ingena esikhundleni leso sinikezwe ekhoneni leyo nto liyasixabanisa lapho umuntu wabophanisa abantu umsila ngotshwangelayo wabophanisa umakhube lo uthamisa umsila yenqede yesifa bona nini yonke into silwa ngabantu baseshoneni kuphela amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembezi omuntu omdala aziweli phansi bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezolwa bodwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa dey
salibonani basakazi be-studio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufoka Ndlovu basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kati mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yeregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besiyekhethweni izani ibiyirig okunye futhi bendithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule o-Obert Mpofu ophukene ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labokaskwere labojuwawo bazazithola behlala egangeni njengenyoni ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi we-studio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa bafisele ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ekhodribhak kuthiwa ubheke ikhodribhak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansila kufanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godri Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakokhoba ngahlala emakokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe executive committee athi sezohluthula umbuso athi upuwe ngutswa girayi engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane, lingadividwa ngabantu baseMpumalanga babe bali divide. Mina kangikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla khona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela imathebelelendi. Ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi sibi busy liyahlephuna nalodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphu right ulandele constitution.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli welemelika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci. Okhuthaza ukugqokwa kwama-mask, uTrump athi kawaphathisi ngalutho. Kodwa ukucubungula ukwenziwa zenhlanganiso ezijiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele ukuthi kuzazala nkomponi sebeli. Kunzima kathesi ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Zakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakiba bamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva kodwa singathembi kakhulu, kungala chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu. Kodwa ke hayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona leyi yayizaba izaba la kumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu kawathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson xa engatholakala kusiyafika ukhetho. Abasosele amavika angaphansi kwamathathu. So hayi iJackson ikusese masinyane. Hayi abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale i-test or i-test u-test sibili. Bangaza kabathaba ukuthi kube leJackson oka-test. Lanxa nje kunganceda kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi oku-testwa. Yeah. So ke azokwazi ukuthi lapha kuzahamba njani kodwa izaba le effects belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya,
umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.